Bese ngafaka endaweni medu ezifika 10. Endaweni zangkhona nxwangifaka kulenye ke yaphuma recently ebingisithi Gwanda State, Gwanda State ngayihambisa. Ekuhambeni kwami ngase ngidiscove ukuthi ngumuntu obefuna imali ubengafuni ukuthi angidinge i-advert. But nxwashi ekuhambiseni amaphepha zonke izikhathi vele akulanto ephumayo, izinto kubizwa bhekha, akula kubizwa bhekha, kuhle kuphele ekuhambiseni amaphepha.
Singathi wena ulakho yini okufunakalayo, akusitshela ukuthi ku-O-level waphuma njani, ngakhona okufunakalayo?
Ku-O-level ngaphuma le maths, physics, chemistry, le English, le geo, ngingathi ngaphuma lazo zonke ezifunakalayo.
Ye, nxa ungathi utshela uhulumende ngodaba lolu ngathini ngakho?
I-analysis yami esengayitholayo ukuthi lobo i-advert ngazifaka bona basebevele belabantu baba sebebadingile abasezibhedlela. Njengokuthi ninje ngifake i-application ngikwazi ukuthi ngizathatha omunye umuntu laphana. Ngifakele i-application umthetho nje kuphela ukuthi every year kumele kube le-application yabo nesi etholakalayo.